Incwadi yesibili kaPawuli kwabaseThesalonika. KwabaseThesalonika besibili isahluko sokuqala. Thina oPawuli, lo Silivanu, lo Timothy, sithi kulo ibandla labaseThesalonika elikuNkulunkulu Baba laseNkosini uJesu Kristu, kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba laseNkosini uJesu Kristu. Simele ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani, bazalwane, njengoba kufanele, ngoba ukukholwa kwenu kuyanda kakhulu, lothando lwenu lonke omunye komunye luyakhula. Ngakho ke thina ngokwethu siyazincoma ngani emabandleni kaNkulunkulu ngenxa yokuqina lokukholwa kwenu phakathi kokuzingelwa konke lasezinhluphekweni elibekezela kuzo. Lokhu kuyisiboniso sokuthonisisa okulungileyo kukaNkulunkulu, ukuze kuthiwe lingabafanele umbuso kaNkulunkulu elihlupheka ngenxa yawo. Lokhu kuyinto elungileyo kuNkulunkulu, ukuba abuyisele ukuhlupheka kubo abalihluphayo, aliphe lina elihluphekayo ukuphumula kanye lathi ekwambulweni kwenkosi uJesu evela ezulwini ngamalangabi omlilo elezithunywa zamandla akhe. Uzaphindisela kwabangamaziyo uNkulunkulu lakwabangalaleli ivangeli lenkosi yethu uJesu. Baza kulahlwa ngokubhujiswa ungapheliyo, basuswe phambi kwakhe laphambi kwenkazimulo yamandla akhe, mhla efika ukuba adunyiswe yibo abangcwele bakhe, abe ngomangalisayo kubo bonke abakholwayo, ngoba lakholwa ukufakazwa kwethu. Ngenxa yalokho sihlala silikhulekela ukuba uNkulunkulu wethu alenze libe ngabafanele ukubiza kwakhe, lokuba aphelelise ngamandla wonke okuhle elikuthandayo lo msebenzi wokukholwa, ukuze ibizo lenkosi yethu uJesu lidunyiswe kini lani kuye ngomusa kaNkulunkulu wethu lo wenkosi uJesu Kristu. KwabaseThesalonika besibili isahluko sesibili. Bazalwane, mayelana lokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu lokubuthana kwethu ukuba sihlangabeze, siyalincenga ukuba lingaphangisi likhathazeke enqondweni zenu, lethuswe loba ngumoya, loba yilizwi, loba yincwadi ngokungathi vela kithi kuthiwa usuku lwenkosi selufikile. Kakungabi khona umuntu olikhohlisayo langayiphi indlela, ngoba kaluyi kufika lolo suku kungakaveli ukuvukela uNkulunkulu kuqala kwambulwe omubi indodana yokulahlwa. Omelana lakho konke lokuzikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa nguNkulunkulu, loba yinto nje ekhonzwayo aze ahlale ethempeleni likaNkulunkulu ezibiza ngokuthi unguNkulunkulu, kalikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini ngalitshela ngalokhu na? Selikwazi okumvimbelayo khathesi ukuze ambulo ngesikhathi sakhe. Ngoba amandla afihlakeleyo obubi asesebenza, asebenza kuphela okwalesi sikhathi aze asuswe lo owavimbeleyo. Kungkhona ke eza kwambula lo omubi, kodwa inkosi uJesu iza kumqeda ngomoya womlomo wayo, imbhubhise ngokubonakala kwayo ekufikeni kwayo. Ukufika komubi kungumsebenzi kaSathane, kuza kuba ngawo wonke amandla lezibonakaliso lezimangaliso zamanga, langayo yonke inkohliso yokungalungi kulabo abamiselwe ukubhubha ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basiliswe. Ngakho ke uNkulunkulu ubathumele okuduhisayo ukuze bakholwe amanga, ukuba bonke abangakholwanga iqiniso kodwa bethokoziswa yikungalungi balahlwe. Kodwa thina simele ukubonga uNkulunkulu njalo ngani, bazalwane abathandekayo benkosi, ngoba uNkulunkulu walikhetha kusukela ekuqaleni, walikhethela ukuba lisiliswe ngokungcwele obuvela kumoya langokukholwa iqiniso, walibizela kulokhu ngevangeli esalilethayo lize lizuze inkazimulo yenkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho ke bazalwane, qinani libambelele emasikweni elawafundiswa yithi, loba ngelizwi lomlomo ingabe ngencwadi. Kakuthi ke inkosi yethu uJesu Kristu uqobo loNkulunkulu Baba okwasithandayo lwasinika ngomusa induduzo engapheliyo lethemba elihle. Aduduze inhliziyo zenu, aliqinise emisebenzini yonke emihle lasemazwini amahle. KwabaseThesalonika besibili sahluko sesithathu. Elokugcina ke bazalwane, sikhulekeleni ukuba ilizwi lenkosi liqhubekele phambili ngamandla, lidunyiswe njengalokhu kwaba njalo phakathi kwenu, lokuba sikhululwe ebantwini abaduhileyo lababi, ngoba kayisibo bonke abakholwayo. Kodwa inkosi ithembekile, iza kuliqinisa, ilivikele komubi. Silethemba enkosini ngani ukuthi lokhu esililaya khona liyakwenza, njalo liza kukwenza. Inkosi kayiqondise inhliziyo zenu othandweni lukaNkulunkulu lasekubekezeleni kukaKristu. Siyalilaya ke bazalwane ebizweni lenkosi yethu uJesu Kristu ukuba lizahlukanise labazalwane bonke abavilaphayo bengahambi ngomlayo elawamukela kithi. Lani liyazi ngokwenu ukuthi lifanele ukuba lisilingise kanjani. Sasingavilaphi sikhona phakathi kwenu, kasidlanga nje kudla komuntu, kodwa sajika-jikeka sisebenza ubusuku lemini ukuba singabi umthwalo kini. Kungesikho ukuba sasingelalo ilungelo, kodwa ukuze silinike isibonelo sokuba isilingise. Ngoba lalapho sisekhona kini, salilaya ngalokhu ukuthi uba umuntu engathandi usebenza kangadli. Sizwa kuthiwa abanye phakathi kwenu bayavilapha, kabasebenzi lutho, kodwa benza ungafanelanga. Abanjalo ke siyabalaya sibeluleka enkosini uJesu Kristu ukuba basebenze ngokuthula, badle okwabo ukudla. Bazalwane, lingadinwa yikwenza okuhle. Uba ekhona ongalaleli ilizwi lethu kulincwadi, qapheliseni lowo muntu, lingahlangani laye ukuze abe nenhloni, kodwa lingamphathisi okwesinto. Lulekeni njengomzalwane. Inkosi yokuthula uqobo kayilinike ukuthula ngezikhathi zonke langezindlela zonke. Inkosi ibe lani lonke. Mina Paul ngiyaloba lesi sibingelelo ngesandla sami. Lokhu kuluPaul lwazo zonke incwadi zami, ngiloba ngokunjalo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke.